umuntu ophila lomkhuhlane ona lo uze ukuthi news kimi nqabuliqinisi but then uhlupho engiba nalo mina yilolo luyi-one the way i-government maybe mhlawumbe kuyenhle ngayo aba-attackana naye maybe through the media bengamadosana ngoba mina I believe ukuthi umuntu ngayesithi usecholile umuthi kumele umuthi wangikhona uhambe kuma-processes akhona ukwenzela ukuthi usetshenziswe nguye wonke umuntu kungabi ngumuthi kamagaya mhlawumbe le-church yakhe but what we are saying ukuthi khona kawutheswe umuthi lo waziwe than ukuthi bona baqalise ukumbhomba bengathestanga yilo uhlupho esinalo eZimbabwe there are a lot of people asebaklema ukuthi balawo umuthi lo bayelapha i-HIV and those people akulanto eyenziwayo and umagaya comes like sithi sengilawo mina kangivumi kangiyani ngoba kangikwazi uma uyikhuzela umuthi wakho umagaya kangikanjani kangikawubona so I'm saying ukuthi government through minister of health whatever nak whoever ikhuzela bangaconfuse abantu umagaya useyenzile ama-claims akhe bakabambize cela ubuye lo muthi wakho siwubone ukuthi uhamba njani but well ngile mbuzo mhlawumbe bengingayibuza umagaya ukuthi utheste njani lowo muthi uthestelwe kubobani and the other thing nede bengingam-advisa yona ukuthi angakhiphi abantu kuma-ARV eba-introduce-a kumuthi wakhe ngoba awukabi scientific whether u-scientific research thina kasikabi nayo information andleyo is something esiyizwa kubanga umsindo through the tapers lamapholisa bemreda I think the government what they are doing is not professional ngoba people will think ukuthi umagaya umuthi ulawo but i-government sisibajelayo they should have invited him kwaba yinto abatshela isizwe kumhlaba ukuthi no we are testing ama-claims kamagaya so that nasokuphuma kuphume sokucacile ukuthi kuliqiniso kumbe kakusoqiniso so at least it is now it's really confusing but if it's true that's good news to me ngoba mina I'm taking ama-ARVs I'm not only taking over think second line kathesi and lapho eZimbabwe sile first le second le third kuphela so anti yabona ukuthi nxa sokuthiwa sokulomuthi that's good news
ungezwa umbiko onje uyayekela ukuwathatha yini ama-ARVs
abantu kumele baqhubeke benathe ama-ARVs la umagaya kangabakhiphi abantu kuma-ARVs ngoba i-treatment esiyaziyo khathesi ngeyama-ARVs but nxa sokuleyinye sokumele layo ibe official ingaphumi isemuntwini maybe one yikho sithi kakwenziwe ngendlela eyiyo mina kangisoze ngiyekele and ngiyaxwayisa abantu abaningi ukuthi bangayekeli njalo bangawugijimeli lowo muthi lanxa singaloyisi ukuthi lathi sinathe umuthi lo kuhle kuphele kwinto lo ngoba thina kasikhangelelanga ukuthi i-discovery yomuthi lo owelaphayo ungatholakali kuphela e-America nabo labantu abangawuthola eZimbabwe lakho kuhle so but abantu kabaqhubeke benatha ama-ARVs
kodwa nxa ukuthi ihulumende ehlukuluza umagaya kangaka lina lile ndlela lokuthi lingakhulumisana lohulumende yini kumbe lo magaya ngodaba lozi
no i-government yeZimbabwe I think uyayazi lawe ukuthi babe bexwayiswa ngubani nengakhi anti yabona but eqinisweni likhona kabangamhlukuluzi laye ngumuntu osenze ngathi nje ngama-claims mbe ngithi nothi engisetholile umuthi but sesifuna phela umuthi lowo uyehlolisise ucubungulwe ubonakale ukuthi ngeqiniso uyelapha yini isizwe sisizakale but now i-government ngendlela ekubamba ngangayo lamapholisa it's unprofessional even la i-minister of health whoever the second time kuthiwa ngunjini mbeuthiwambani abakwenzayo akukho professional kabambize wenze ama-claims bafuna ama-claims la yenziwe ngabantu abase-university yini mbekapa so ukwenzela ukuthi siphume le nto eyiyo magaya ubesitela into engayisiyo ama-tablets akhe lawa kakanjani kawelaphi kube ne-official statement ecacileyo ayikhona ukwethuselana ngoba nxa besenzenje ungangani kukhona abakuvalayo.